America ayimela ngibone ngantombe mhlambe sebenze the first in history kuyenzakala la langapha kule Africa vele umuntu unxa usembusweni angithi uvikela ngumthetho iconstitution yakhuluma na esithi president ngeke abanjwe kodwa ungenza izinto zakho ukhona phana ziyakulandela ngemva kwalokho khangela nangu sibonile even next door ubaba uZuma kumehlele waze wangena ngasejele lokungena sejele sibili waphumela esevela phakade so yinto eyenzakalayo emazweni awe-Africa asonto emangalisayo ngoba lathi siyakwazi ukucabanga ngendlela epheleleyo siyakwazi lokulandela umthetho ngendlela oyiwo
siyakuzwa babathuma kodwa kusobala ukuba okwenzakale kuTrump kungeke kwenzakale kumongameli emazweni nangako
kukuqela lakhonapha eZimbabwe sesibonile abantu abaningi akade besembusweni andubana sebesukile embusweni bebanjwa izinto ade bezenza besembusweni sibonile ama-ministers athize amaningi akabuya phambi komthathandaba abagoqela abantu anjengabo baba uJombo obaba kaSkwere labanye nje abantu abaningi abazayo ngemva kokuthi sokugugule umbuso okababa uMgabe songene umbuso omutsha esiwuthi i-Second Republic umbuso okababa uMnangagwa.